Soko isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uthando nokawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku-13 Zibandlela 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, idale lephalamende lakweleBritane izolo licubungule ugwalo olulotshwe ngumsekeli kamgcinisihlalo webandla le-CCC umnumzana Job Sikhala aluloba esejele leJikurubhi. Ezinye izikolo emaphandleni sezimise ukubhadalisa abantwana imali yama-school fees lanxa ezinye lokhu zihlawulisa.
Bona nezikole ezingu-7 engifonekizwe esisodwa yibo abathe khona basamile okwe-fees ngoba akukaqondakali ukuthi kuzaba maharamba siko, kodwa kwezinye izikolo i-fees banayo.
Abenhlanganiso zokholo lwesiKristu kanye lamabandla ezombusazwe amancane sebesole ukutshaywa kwabasekeli be-CCC ngabantu abacathengelwa ukuthi ngamalunga ezanu-PF kumrewa North.
Akula muntu olekhanda elikwanileyo sibili ongasapota into ethiwa i-violence, ngoba imbi iyalimaza isigaba, iyahlazulula abantu, iyenziwa nto engahlalisani kuhle, iyabulala ubuhlobo nobulunzi okuningi okuhle.
Ugatsha lwezemithelo olwezimra luthi abantu abahola ngedola leMelika bazamele babhadale imali eyisilinganiso sokungamachumi amabili ekhulwini, i-20% yemithelo ye-tax.
Laba abakubhadalayo yona amfoye service render ifiti service for registered institution bazakubhadalisa i-deposit.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Idale lephalamende lakweleBritane izolo licubungule ugwalo olulotshwe ngumsekeli kamgcinisihlalo webandla le-CCC umnumzana Job Sikhala alulobe esejele leJikurubhi. Leli dale livumelane ukuthi akusoze kube lokhetho olukhululekileyo eZimbabwe ngenxa yodlakela oseluqhamukile. Uhulumende weZimbabwe walobela umanyano weCommonwealth esithi ufuna ukubuyela kulinhlanganiso, kodwa amanye amalunga edale lephalamende lakweleBritane athi kumele kuqale kukhangelwe ukuthi ukhetho luzaqutshwa ngokuthula na kungela kuqilibezela andubana eleZimbabwe livunyelwe ukuphenduka kumanyano weCommonwealth. Ezinye izikolo emaphandleni sezimise ukubhadalisa abantwana imali yama-school fees lanxa ezinye zilokhu zihlawulisa. Uhulumende wazise ngeviki edluleyo ukuthi uzaqala kuyonale item uhlelo lokuthi abantwana bezikolo zemaphandleni bengabhadali imali yama-school fees. Sixoxe lomzali umnumzana Obert Dube njalo oyimbongi ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Ngilabantwana mina abambalwa engibabhadlala esikolo, ngike ngahlala ocingweni ngibuze ezikolo. Bona nezikolo ezingu-7 engifonekizwe esisodwa yibo abathe khona basamile okwe-fees ngoba akukaqondakali ukuthi kuzaba maharamba siko, kodwa kwezinye izikolo i-fees banayo ngoba i-fees bakhulunywa ngayo last year yagazethwa ye-Hands of Government ya-approva. So angazi ukuthi njengoba ya-approva yayingake i-approve abantu bezafunda mahara, angazi-ke njalo ukuthi kusasa kwalo tshintsho kumbe kuzahamba njani. Kodwa kwakathesi ezinye izikole ezisemakhaya sibili, mina sengibhadala i-school fees. Ngikhuluma ngesikole esinjenge-Crosby ngibhadala i-school fees, isikole esinjenge-Chivila, isiyachilaba i-secondary, Kenyandavu primary school sengibhadala i-school fees esalonyaka.
Yona iyimalini ebhadalwayo emakhaya khona ngapho yabantwana besikolo?
Ziyachiyana izikolo, kodwa mbonani average ziqalisa from $13 up to $50 yi-range ye-school fees esengisizwile sakhathesi.
Usuke wezwa yini ukuthi bakhona abantwana abaxotshiweyo ezikolo ngenxa yokungabhadali ama school fees.
Ach, angiyezwa ngomntwana oseqothiwe simile emakhaya oqothelwe ischool fees. Kodwa esikweni ngapha abantwana abanengisibisha bayabisele ekhaya, especially ama private school vele kaungena ungabhatala ngeschool fees ikoxotshwa khona, kodwa kwezinye izikolo ayibengakezwa abantwana ababuyisele emakhaya kuthiwa kufuneka ischool fees. Uhlupho nje kuphele esengiluzwile nje ekuxoxeni lasekuhambeni lapha, abaningi abantwana ababhala ugrade 7 abangabhatalanga ischool fees, izikolo ziyala ukunika abantwana labo ama certificates ukuthi bayedinga indawo esecondary. So mbonakani yibo abantwana abasengozini enkulu kakhulu sibili, ngoba esecondary udinga indawo ngeresult ya grade 7, ngale zikolo babamba ama results bathi bafuna imbadalo yemali yabo yefees.
Hello ke ngumnumzana Obert Dube ongumzali njalo eyimbongi ubexoxa ecingweni le studio 7 esedolobheni le Victoria Falls. Abenhlanganiso zokholo lwesiKristu kanye labamabandla ezombusazo yamancane sebesole ukuthaywa kwabasekeli be-CCC ngabantu abacatshangelwa ukuthi ngamalunga e-ZANU-PF eMurewa North. Inhlanganiso zokholo ezibalisa eZimbabwe Council of Churches kanye leZimbabwe Catholic Bishops Conference zethule imbiko zisola kakhulu loludlakela, njalo zithi amapholisa kumele abophe bonke ababonakala kuvideo esenkundleni zokuxhumana bebhaqabula kakhulu ogogo labo abangamalunga e-CCC eMurewa besithi kungani beqhube umhlangano webandla labo bengavunyelwanga. Isikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi wazise izolo ukuthi ngemva kokubopha umsolwa wokuqala umnumzana Nevachi Mutsashu oleminyaka yokuzalwa ngamajuma esithupha lasikhombisa 67 sebebophe abanye njalo abasolwa ababili, uPaul Kajiku oleminyaka engamajumi amathathu 34 kanye loDignity Ndatso. Ukuhlaziya loludaba uNtungamile Nkomo weStudio 7 uxoxe lomkhokheli webandla leNationalist Alliance Party oncintise kukhetho luka-2018 njalo olilunga lePollard umnumzana Divine Mhambi lomkhokheli webandla leDemocratic Union of Matabeleland iDuma umnumzana Khulekani Getjenge Ndlovu onguye osungula lingxoxo.
Akula muntu olekhanda elikwamileyo sibili ongasupporta into ethiwa i-violence, ngoba imbi iyalimaza izigaba, iyaxazulula abantu, iyenza into abantu engahlalisani kuhle, iyabulala ubuhlobo nokuningi okuningi okunjalo. Kodwa-ke sisesenomsebenzi njengesizwe ukuthi sizwisise ukuthi kahleyahle imbangela ye-political violence le iyayidanisa kakhulu ukuthi ipela silalawa kulithuba lokuthi abantu behlale phansi bekhulume lezi zinto bekhangelene mathupha, kodwa abanye bakubona kuyinto eyeyisekileyo ate beyisebenzisa ukusona ipolad kuyizinto zonezenza ukuthi lanxa abantu bebe-spirit sokuzama ukuthi silunge lolu thuba esilalo emzini wethu kugcine kusuka lithuba. Ngakho-ke ngamaphutha engakutsho ukuthi hhayi singathi asihlangani kakho, kodwa lathi
Babandlovu, siya nje kukhetho, ibandla lakho lilungiselele yini ukumelana lodlakela lolu, njalo lizamelana lalo njani kahle kahle?
Iparty yethu thina eduma baba Nkomo udaba lokhetho sibili sibilungiselele kakhulu, njalo sibizi sibizela sidinga ama-supporters. Udaba lodlakela le-violence baba Nkomo yinto esihluphe kakhulu kwelakithi labezimbabwe labo. Ngizwa lo baba lo we-Pollard esithi yena abakahlangani lakho njani njalo kumele abantu babheke i-root cause. I-root cause ikhona, i-root cause yi-ZANU-PF. Kube akula ZANU-PF eZimbabwe kube akula dlakela yinto zona lezo. So kukuzo yena njengomuntu okuPollard vela kasoze ahlangane lakho ngenxa yokuthi ngabantu banye badla bonke. Ngakho-ke thina abeduma udlakela silulungisele sibili, noma ngubani ozama ukwenzani sizomirana naye, asinendaba ukuthi uyenzeni, singabantu beZimbabwe sonke.
Baba Mhambi uyamuzwa yakhuluma lapha ubaba Ndlovu. Kanti njalo lina njengabantu abakuphola dikaliboni ukuthi kufanele mhlawumbe libiza umhlangano njengamalunga akuPholadi njengabaholi bamabandla achiyeneyo likhulume ngodaba lodlakela lolo.
Ngiyakwazi kuyisidingo ukuthi nga amagama esiyayithethwa emintini lawo usukuma phambili uresponda ngolaka nangenzondo kodwa ngizazibamba ke njengokuthi engithe sizama ukuba progressive ngingarespondi kubaba owedima ngendlela yena angichaze ngayo. Bese ngisiya ngikhuluma phambili futhi ilizwe lethu ukuthi lize libe nokuthula kumele sivisise ukuthi yona i-violence kanti kuyini imbangela yayo kuyini. Omunye nomunye abuye lomqondo wakhe awufake etafuleni. As I am saying to him, kulula ukuthi i-violence ibangela idlalo i-P_F njalo ngifuna wonke umuntu evumelane layo. Into ubaba uDuma owedima angasoze kutshele yona yokuthi thina njengepola siye sahlala phansi nomongameli ngiphendule umbuzo wakho womhlangano sikhuluma ngendaba ze-violence ngabona kuba 2 or 3 months day sikhulumisana lo-president ukuthi i-violence iyasikhathaza.
Baba Ndlovu ngamafitshane akuyigqibe kuyini ongakutsho kuZulu weZimbabwe kuyiwa nje kukhetho?
Mina ngithi abantu bakithi beZimbabwe ngicela bazibambe bazithole njalo bakhankase bethule kungabi nodlakela kungabi nodlame. Lo ozovusa udlakela kuthi be ngumuntu ovele ophila ngalo. Ngicela ke mphakathi wakithi sikhankase sithuthi sibone yena lo ozithembe ngodlane ukuthi kanti yena ngubani sabeni ke sikhankase ke sithuthi singabantu beZimbabwe. Nilokhu okho mingcele kube njani njani ingcele ivele ikhona emhlabeni wonke nje omunye nomunye umuntu ophile emhlabeni unalapho ahlala khona unalapho avele agcine khona njalo kusiya kukuphi nakuphi nakuphi vele kunjalo lokhu ngeke sikubalekele.
Hello ke ngumnumzana Divine Mhambi umkhokheli webandla le Nationalist Alliance Party obixoxa endawonye lomholi webandla le Democratic Union of Matabeleland iDuma umnumzana Khulekani Gejenge Ndlovu. Ugatsha lukahulumende oluqoqa imali zemithelo yelizwe iZimbabwe Revenue Authority kumbe iZimra ngamafitshane kule viki yethule umbiko ichasisa ngemali yomthelo wama-taxes okumele ikhokhwe ngabantu abahola idola leMelika. IZimra ithi lanxa kunzima ukukhongozela lezi mali bazaqhubeka phambili ngohlelo lokwazisa abantu ukubana labo abathola iholo eliphakathi kwamadola alikhulu lanye lamakhulu amathathu $101 kusiya ku-$300 bakhokhele amakhulu amabili ekhulwini i-20% yemali abayiholayo. Ukuhlaziya lolu daba uGainer Gumede Saidi weStudio 7 uxoxele ngcwethi yezomnotho umnumzana Rejoice Ngwenya.
The first point of protocol, Jenna, is that we are saying it's unjustified to increase our tax rate. The currency is a very strong currency. And secondly, our country has shown that we have no capacity to manage our tax inflow because of abuse and debt cutting. So there is no justification in increasing. We are trying to encourage a consumer expenditure and investment and increasing the tax and the rate of income. So it's contradictory.
How do you buy it all in Mali and Gao?
When I buy it all in Mali, I want to buy it all in US dollars in the first place. Because they've imposed local currency as the current or first short in terms of even our civil servants. Civil servants are not getting foreign currency. So, most people that are employed here, it's actually our informal sector. So, where did they get that information? And how do they justify our statement? They're going to fill in unregistered and recorded income pending. So, everything is just guesswork.
Nga kuyo kuti abantu ba analyst ukhokhela zona nezo imali abazibizayo ama 20% kusiya ku 30% imali yakho na enhulumende uyisebenzisa njani?
That's another stage, ngoba the government has got the right to collect taxes. So it's a question of what they deploy those cases, you know, equitably. But now I want to, now the regulator is really quick here, which I want to hold on my US dollars. For instance, I'm a mind, if the company, a wholesaler, which actually charges, we pay a GM, but there is no evidence that there are enough people, our wholesaler, formally, which I want to go to battle, I'm a taxes in foreign currency. It's a very bad, you know, policy statement. That is based on conjunction. It's not justified there.
Kuthi laba abaku informal sector laba abazisebenzelayo uhulumende uyakoreka yini imali bayakhokhela yini bona imali zama taxes kule system yini eseyafakwa in place ukuba na kuthathwe lezi zimali.
Right, what they did was anti vele kuvele kulezi VAT yani ebhatalwa umuntu wonke kodwa if you are self employed laba abakubhatalayo wona for your services rendered if you do a service for registered institution baza kubhatalisa i-withholding tax nxa ungaphuthisanga i-ITF tax certificate. So anti mina nini independent consultant, so if I do work for UNDP or for ZFE or for you know whoever Harare Food Campus, if I don't produce EITF tax clearance by charge abone yaba charge ayo i-withholding tax, so it is tina kona it seems to be working very high. I mean I they pay about 30%. So as long as you are self-employed and informed that you are rendering service to a registered institution, that institution is one that is under obligation to charge you withholding tax of 30%.
Kuyino ongakukhuthaza kubantu abalaleleyo nxa sokubuya kwindaba zokubhadala lawo ma-tax?
Phela mina inkinga yami ukuthi khona vele umthelo wethu is already very high, and so it is up to us as citizens to argue our case even through constitutional court in the RGT. Now we are among the high paying tax, you know, nation in the world. I think we're in the top 20 or so, like Ireland and so forth. So now if we remember that the electricity so which is a cool is the immuno to elige and the very consumption of the investment, the massive initiative. The final thing is the cool mela, the bank of all warm tech, which is actually, if we remember low, the hand chain protein. So even the little tina, feeling meeting, I want to ask if it's going to open the mente, implement is in the Yabdila, now to the Catalan.
Hello, gang. Umnumzana Rejoice Ngwenya, ingcweti yezenotho obexoxa ecingweni logena kumete site we Studio 7 eseHarare. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba le-Chronicle lodaba lokuthi isikhulumeli sebandla le-ZANU PF umnumzana Chris Mutswangwa wethesa umkhokheli webandla le-CCC umnumzana Nelson Chamisa icala lokwesaba ukhetho. Iphephandaba le-News Daily lodaba lokuthi amapholisa alimukisa abatshayeli bezimota ezinkulu ama-trucks ukuthi baqaphele izikliwi ezibamba inkunzi abatshayele emgwaqweni weTirundu. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Studio 7 yalibingelela lonke abakithi, thina singapha ejundi bakithi ende sithwele nzima libona kunje njengabantu abangamasaphu. Hazi le nduna yethu lapho babusamanje lapha uyasicela imali yokuthi ayilungise imoto yakhe. Singamasaphu kwadlula 200, so yena ucela ukuthi $4 ngomuntu. Umuntu ocela angikwazi ukuthi uyagazetha yini imali, yena ecela abuye athi uyayekela ukukhipha libhale ibizo lakhe phansi. Asikwazi ukuthi ucela okunjani khonokho, so sizamnika kakulanto esinga yenza njalo. Besicele ukuthi khona nje imoto yakhe sithi yonifile, hayi kulamachayina lapha kithi lapha alabo makanika bezimota lezi, and kulamakhiwa laphana ekhomuna mayinda phana bonke abantu bendaba yakwanisa ukukanika leyo mota le. Kodwa yena uthi hayi kafuni ukuthi ikanikwe khonapho, ufuna ukuthi ikanikwe esikhiweni imoto yakhe leyo kahulumende leyo. Madoda, thina i-corruption izasithwalisa nzima. Lathi masabhuze sifundisiwe-ke leyo corruption, asazi ukuthi khona izaphela yini kumbeni, kodwa hayi mbona engathi katika desi sizala sindu kupingile kungabazukulu kungabantwana into eyitayitwa icorruption ndicela uhulumende nxa kuyikuthi uyayizwa le ndlela awu uhulumende akazama ukusikhuzela induna lezo baki ngoba umuntu ocela ukagazethi imali ngimnika mina engiyifunayo njengosabhuku wakhe azithwele nzima baki siyacela uhulumende nansinda
hey mbingelele studio 7 mbingelele abantu bakithi hayi mina mfuna ukuhalalisela lokubonga nje lokuzama ukusibonisa abantu bakithi madoda omama iqiniso libulali khala ngezana PF style aqiniso lathi iqiniso ngathi silala since umthwakazi khona bekani into zitshintshile umthwakazi ngathi uyabuka simthwa Republic Park ikhona amamela amakhansela amaphati asemashonaland ayefaka abantu babo abashoneni la emathebeleleni since umthwakazi khona yakuphika lokho sekutshintshwa izinto izona PF lathi ifaka amakhansela zangapha komthwakazi endaweni yabo iCCC la yenza njalo kodwa sibe babengakwazi lokho babekwazi babekubona kodwa babedlala ngathi besibona nje abantu abanangqondo amateacher nayo bazokufaka amateacher asesindebeleni emathebeleleni kwakungekho lokho kodwa babekwazi kodwa benjani besibona nje abantu abanangqondo bakudlalwa ngathi umthwakazi khona baqala ukutshintsha izinto so umuntu okumele abonge umthwakazi Republic Party hayi iCCC hayi izano nesithi viva umthwakazi iqiniso lelo libhekele eSouth Africa iANC mayenza ubutsotsi iEFF uzayibona kuphela izayiveza itsotsi lokho ukuthi bayenze ubutsotsi lapha lapha so ikho libona eSouth Africa into lidosa kanti ngokukhona umuntu oziphathe engavumi ubutsotsi so lati asiyibonge imthwakazi ngoba isenza lowo msebenzi asiyibonge nje asiyivotele kuma council amameya abantu bakithi asekele ukuthanda ukusupport into zazimzina zilethele lutho angifuni ukuba mude ngiyabonga
njani njani Studio 7 siyabulisa siyabingelela siyajabula ngendaba ezinhle kwakulela zona zichisa mina wami umbono bengifuna ukuthi into engithi kubantu bakithi ake simeni kancane ukugxeka kakhulu obelieve kawule labo Joseph Chuma labo Wishman Ncube nje omakhuphe sike sizinanzelele thina ukuthi kathi sina simsulwa na kungenzeka sigxeka bona banabantu kathi abantu abayinkinga yithi thina abantu ngoba thina yithi abavoti bakhona yithi abavota kungani kathi thina abantu bemandebeleni vele singavotela amabandla lakithi kunje singaba solo Joseph Phuma obelieve kawule angaphuma kuzanpf evulela kibantu zamvotela na angeke umvotele so lapha umntulwane usemsebenzini usebenzela isisu sakhe bangathi khamba ukukhuluma ukuthi umnanga kuthe uzaletha uJesu eZimbabwe uyakhuluma konoko ngoba uthunyiwe usemsebenzini ufuna ukuhola uma kuphuphumile wazimela sambona njengenyama echileyo wabona la ukuthi abantu bangithi abangicabangeli sebuyelile khona manje sizakhala futhi eyo makhuphe abathengisi bafunani le kanti thina ithe sirongo asizameni ukusupporta abantu bakithi asinike nina amapolitici nakithi ipower sivotele amabandla kithi nampo mqondisi bazidinga thina asimeni ngemva kwabo ngiyabonga
sanibonani sanibonani Studio 7 mina engikhulumayo igama lami ngujoje khuluma ngiseBotswana ngilokudana kakhulu ma ngizwa njalo ukuba i-coronavirus isiqalile njalo eZimbabwe oku kufakaza obala ukuba ngamanga la akhulunyelwa manga luhlaza athe joko so kungani kanti bekuhlanganisa lokuthi we are towards elections right now but bayaqala nje ukukhuluma ukuthi abasafuni imbuthano lokhu lalokhuyana la ngamaqhinga nje kumgceke ukuthi bazame ukudisturb amagathering abantu imihlangano ngoba bayazi ukuthi lapho abantu behlangana kulapho okulungiswa khona okunenyi okuqondana lokuba sikhuphele iZANU-PF lapha i-disturbance nje abaphezu kwayo lokhu ngikukhuluma lani ngamazwi abuhlungu ngoba hayi bakithi sikhathele ngeZANU-PF sikhathele ngomnankagwa sikhathele ngamalunga eZANU-PF bahlukuluza abantu ngathi bona yibo abalamalungelo emhlabeni kanti yena owabanika ukuthi bona ilizwe leZimbabwe ngelabo ngubani bakuthatha ngapi lokhu sebezenza bona onkulunkulu kodwa labo bengabantu abafana lathi abayekele imikhuba yabebolileyo le abayekele abantu bekhulula ilizwe abayekele abantu bephume ebugqilini hayi ukugqilazwa sigqilazwa ngabanye abantu mashona kuyini kanti kumangalisani kanti bona bafuna ukukhokhela ngendlela ethi bona yibo kanti vele bangobani abaphume asibafuni nje lo nyaka siyatsho nje ukuthi babhayi ZANU-PF babhayi mnankagwa babhayi chiwenga bonke kabaphume baluphele laba abantu kusitsho ukuthi le micabango yabo isiluphele bona ngani umuntu ogugileyo vele akusamela ngakhokhela abantu yikho kubulala even lezigaba emakhaya ezabelweni amasobhuku ethu usobhuku khulunywa ngomuntu ohamba edondolozela esiyahlanganisa abantu kuyini vele oza kukhuluma ma usuphethe udondolo ukufakaza ukuthi igodi lakho lokufa faceli seduze abasibekezelele lathi sithola amathuba ukuthi lathi sikhokhele ngoba phela yona inkunzi ikhethwa amatoilet wayebona befuna ukuba zinkunzi ezingapheliyo sebeyinjanja akabaziboni ukuthi sebeyinjanja bo abasinike amalungelo lathi siyakufuna ukuba zinkokheli ngiyabonga
Studio 7 ni sifuka kanjani izihlobo ezithandekayo hayi mina ngiyinkingi mbingelele bonke ontungamile inkomo labo sithandekile labo Chris Gandhi labo Tano Nongawande bakithi thina silesicelo singabantu basemathoriland ingathi flow from plumt kuze kuyethisholotsho bakithi silohlupho lokutshontshelwa izinkomo and amapholisa asemadlambuzi ngathi sisele ebhesini sili kobhutshe kukhuphuka amabhesi wonke nalana angaphe plumt kuzothi asetsholotsho kususela lapha aqala khona kubodonda khonale kusiya kubodlamini khona ngale amapholisa la asicekela phansi ngoba noma sireporta ama-cases uyaripota ikhesi uhambe kulobufakazi umuntu lwana beyekele kubuya bezombopha abantu kabasatshontshi bakithi sebethathela izifuyo idonki inkomo imbuzi singathi mhlawumbe ziliwa ngamakhaka kodwa lazo ziyaphela kodwa inkomo kulamatraka ahambayo ebusuku abahamba bethenga kabakulile nkomo bayathenga uzakuthiwa nguyena lwana othenga inkomo nguyena lwana othenga inkomo nkomo zakwana ezithengwa kazikuliyo noma singazama ukuripota khonokho akulasizo esilutholayo angazi ukuthi singathola njani umkhondo walo sayijeni owayekhuluma kobulawayo besethe e-Country Park ukuthi singamthula njani siripote kuye mhlawumbe amakhesis ethu angazwakala yabo ngicela lami ke lifunde yami ngo-2023
Studio 7 linjani bantu basakaza bakhe abasifakazelayo iindaba ezimnandi ezingakhulunywayo ezimbabwe siyabonga sibili ngadinwa qhubekani sisakazela kanti inyuzi zami lalindumezela zona ize kuseni sekuthenya sokutheni tunga ngikhumbule ibheja elidala ngenyuzi lezo ezekuseni kakhulu ngiyabonga ungithumezele
lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp. Ukwezemelika amabutho akwele Ukraine alandule imbiko yethulwe ngele Russia ethi amabutho alo enelise ukungena emigodini yesawudo edolobheni leSoleda. Imigodi le iqakathekile ngoba ingahluthunwa ngele Russia kuzaba nzima ukuthi amabutho akwele Ukraine enelise ukuthola uncedo oluvela kwezinye izigaba zelizwe. Ukuhlaziya impi le sixoxe lolandela izombusazwe umnumzana Tim Muringai.
Ngiyabona ngathi izaqedwa yisikhali ngoba siyakwazi ukuthi umongameli welizwe le Russia uPutin vele I don't think umuntu ofuna ukuzwisisana labanye ukuthi bawelelane. Sibona ukuthi impi le was not supposed to be in the beginning but after that se bulalisa abantwana abaningi ama general amaningi asefile khonapha empini yona le and they have not got anything. Izikepe eziningi have been sunk and things are not going his way. So ungantha kwakukhulumelanwa he should have accepted ama terms e Ukraine ukuthi i Russia mayiphume e Ukraine all the way back to Russia and kuzaba le peace khonapho enyabona i 36 hours ababezicela lezi as a Orthodox New Year hayi ama Ukrainians athi babe yenza khonoko ngama peace treaty okwesikhathi but then uPutin wayengalandeli into ayeyikhulumile.
Umbuzo wami wokugcina ubona njani impi le eqhubekayo kwele Ukraine? Iyatshengisa yini ukuthi ingaphela kunyanga ezilithwane ezilandelayo kusetshenziswa izikhali kumbe ukukhulumelana?
Give it I think until summertime ngabo May khonapho ngiyabona ngantwa impi le iyabisiphela ngoba amazwe wonke sejikela izikhali ezispecial ezisebenziswa in America, France, UK eziningi and they are training Ukrainian army to be super professional from what they were. So by May konapho labo April siyabe sesibona ngathi impi yabe siphela ngoba iUkraine iyabe siqine saka. Ngiyabonga.
Hayi, lathi siyabonga mnumzana Tim Moringai ngolandela ke ezombusazwe. Sigqiba ke uhlelo lwethu lwalamhlanje, asidibaneni njalo ngomvulo ebuseni isikhathi sinye. Igama lami nguChris Gande, libe lempela sonto elithukele.